sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe lelithuba ngibonge uJonga Kalemiri kade siphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe leZimbabwe elithiwa Patriotic Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela lamuhla egcekeni lendizamtshina eNew York phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozafika lamuhla.
Ukubhinya abantwana oSusan Mutami, ukubotshwa kwaboJob Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka abomthetho, akulamthetho eZimbabwe.
Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa kufika kusibanga esikude.
Ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela magetsi, so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala, kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba i-business abazenzayo lapha bazenza ngogetsi.
Iqula le-IMF ebeliselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Ngemva kokungcwatshwa kwendlovukazi yakwelengilandi sokunemibuzo yokuthi indodana yakhe uKing Charles usilungele na lesi sihlalo.
Sizakhumbula ukuthi mdabuko, indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kukanina, kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezombusazwe eleZimbabwe elithiwa Patriotic People's Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York, lapho okuzaba kufika khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Leli bandla lithi lizaqhubeka litshengisela ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uhambela phambili. Incwadi yamapholisa isezandleni zeStudio 7 itshengisa ukuba abatshengiselayo laba kumele babe phansi kwamashumi amahlanu, njalo kumele batshengisele ngesikhathi sehola lambili u-2 PM kusiya kuhola lesine u-4 PM. Sixoxe lomkhokheli webandla le-People's Patriotic Party umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga ngethuba elinike lona. Lapha siphiwe imvumo ngabomthetho ogoqela inhlanganiso ezehlukeneyo, iNew York Police Department kunye le-FBI, ukubana ma umongameli we-ZANU-PF u-Emmerson Lambutso Mnangagwa esehla e-John F. Kennedy International Airport, ukubana sitshengisele sithwele amabhakani alotshwe okwehlukeneyo ogoqela inkathazo ezihlukumeza uZulu langenhlungu esizizwayo kwelakithi.
Lo umnyaka bakhona yini abanye ezinye inhlanganiso ezikhangelelwe ukuthi zibe khona khona ngapho eNew York zitshengisela?
Iminyaka leminyaka besikhala ngenkokheli kababa uMgabe owakhothamayo. Lo nyaka sikhangele inkokheli kababa uMnangagwa oyephule izithembiso eziningi asinika zona ngesikhathi engene ofisini, njalo ungekho emthethweni abantu wasibamba amehlo. Siyakhala ngaye uZulu wonke kabuye eJohn F. Kennedy International Airport. Sifuna ukubana amacala akhayelane lawo ayegukrawundi, ukubhinya abantwana oSusan Mutami, ukubotshwa kwaboJob Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka abomthetho, akulamthetho eZimbabwe. Nxa sikhayelele lokhu konke, uZulu wonke ukhangele umuntu onke uyahlukumezwa. Sifuna ukubana ekutshengiseleni kwethu lapha yisisikhathi sodwa esisele laso singakangeni kuma-election ka-2023
sifuna ubana i-UN ikwazi ukusimelelela njengelizwe, ukusimela njengelizwe leZimbabwe. Ubona abantwana sesikhala kibo uthi hayi sesidubekile thina, asikwazi ubana siye ngapi. Nxa siye Goli siyabulawa, nxa siye Botswana siyagijinyiswa, nxa siye kwamanye amazwe nje wonke akula lizwe lapho esingahamba kilo. Sibalekela ukudubeka kwethu okukhona eZimbabwe. Umuntu onke akubona akula utshintsho okukhona. Singakhela iinkokheli zama-opposition ezikhona ziyahlukunyezwa, ubaba uchamisa yagijinyiswa, siyangenelwa kumaphathi. So akula ndaba ukuthi iqembu liphi elikhokhelayo. Into esifunwa ngabantu bonke yikubana into lezi ziqondiswe, zilungiswe, ilizwe likwase ukuqhubeka phambili, amanga kaphele. So uhlangana kwabantu lonyaka kugoqela nje umuntu wonke, umuntu wonke.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla linxuse obani njalo likhangelele ukuthi kube labantu abanengi yini?
Sikhangelele inani labantu abalingeneyo e-airport, njalo sikhangela ukubana loba ngubani oweZimbabwe engakhangeli igama lebandla lethu, hayi bekhangele ukubana injongo yethu ngeyani. Injongo yethu ngeyokubana iZimbabwe ikwazi ukukhululeka. Sikhangelele ukubana ukuhlukunyezwa esikwenzayo eZimbabwe kuphele. I-United Nations General Assembly ikwazi ukulungisa indaba zonke lezi. Umuthi womsebenzi ikuwenza lapha ubana siqhubeke njengelizwe ngesikhathi lesi sise-UN. Kuqakathekile ukubana i-UN ikhangele ukudubeka kweZimbabwe, ikwanise ukulungisa ama-electoral reforms wonke singangeni kwama-election aka-2023. Njalo ibandla labo lomthetho le-Security Council likwanise ukubana lisinike amacebo ukubana ICC singabamba njani, singabopha njani uMnangagwa ngamacala akhe alawo amaningi. Umuntu wonke nje uyawazi futhi ediskathi ngakho, sifuna indaba yakhona iphelele khonale.
Lo ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi, umkhokheli webandla le-People's Patriotic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-New York. Iqula le-IMF ebeliselizweni linqume ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Iqula leli lithi liyananzelela imizamo kahulumende eyokuqinisa isisindo sedola leZimbabwe, njalo liyayemukela kodwa lithi kunenge okusamele uhulumende akwenze. Leli qula lithi lahlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende, njalo lithi okuphume kuhambo lolu kuzasetshenziswa kuhlandla lohambo olulandelayo olwequla le-IMF ngomnyaka ozayo. Udaba lukamnumzana Dinashe Kambarami olokuxotshwa ukuba ngumsekeli kameya wakobulawayo luchiya uZulu ehlukene imbono. UKambarami oyimiswe umsebenzi esetheswa icala lokutshontsha wafunyanwa engelacala ngumthethwandaba wambuyisela esikhundleni sakhe. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement yiyo eyayihambise lolu daba emthethwandaba. Kodwa uthe engakaqali umsebenzi ibandla le-MDCT lathi kumele asuswe ngoba esexotshiwe ebandleni njengoba wayengaso webandla labo esongowebandla le-CCC. Lona ibandla le-CCC lithi uKambarami uyabandlululwa ngomhlobo. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Ngiyakubingelela mnumzana.
Ngiyakubingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngibongelela ithuba lokuthi ngixoxisane nawe. Kodwa kubuhlungu ukuthi namhlanje kuthathwe umuntu oprivileged impilo yakhe yonke bese kuthiwa yenzwe i-poster boy yokuba i-victim e-tribalism. Ayiso victim e-tribalism lo muntu. Tribalism yakhona iyenzwe ngubani? Ngoba iparty eyiyo emrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini. Umabhala incwadi yokumrikhola ayiso umuntu wesintwini. Uminista onguye omrikholileyo ayiso umuntu wesintwini. So i-tribalism leyo iyenzwe ngubani? Angithi uyabona ukuthi ukuthi siyahlokolozwa nje kwenziwa inhlekisa ngathi kusukela eBay Bridge siyafika eVictoria Falls la eMathepeleleni ungene office neoffice kaHulumend abaningi ngabantu abangasibo beMathepeleleni lo limi abantu bakithi abalukhulunyiswa asolimi labo mangingena amaoffice lapha ngibona abadala behlupheka besuka emakhaya bengakwazi ukukhuluma isishona kodwa beforce ukukhuluma isishona bese sithathwa lo mfana lo olegama lesishona okhuluma isishona bese kuthiwa hayi uyivictim etribalism kungazodlalwa ngathi kungalingi nje kudlalwe ngathi ngoba besazi ukuthi abantu bazosaba ukuthi no le subject asizukuyithinta sizoyithinta andisise sengibuzwe imbuzo sengiphendula akekho umuntu oyi-one owesintwini onecapacity nekhono lokuba tribal akekho kodwa
bakhona abathi uKambarami kukhanya odubo ikubandlululwa ngomhlobo abantu becabangela ukuthi ngowesishona kodwa yena evela eMalawi ungathini wena ngalokho
hayi into zepolitiki kuphela bayalwa nje kodwa kulula ukuthi avuke ekuseni esizenza ivictim ye tribalism akula victim ye tribalism la sengichilo ukuthi abantu abangama victims e tribalism ngabantu besintwini ongazungena liphi office khona la eMathepeleleni nasakhuluma eHarare khona la eMathepeleleni sengihambile umhlaba wonke lo weZimbabwe mina ngahambe wonke ama provinces wonke ama districts ma district national nazo zithola abantu bakithi mabe khona ba have bafihlekile sebekhuluma le ndimi zakhona ngale culture yabo ngiyakhona ngale
abelwandla lesicc abathi bazahamba emthethwandaba ndaba ubona njani udaba lona lolo
wela ngazi imsakazi bazoye court on what standing tribalism sengichazile ukuthi ayikho from iparty AUM recallileyo ayilitwa ngumuntu wesintwini imajority leadership yakhona sobantu besintwini wangabe bhale incwadi ayisomuntu wesintwini sokangazi ukuthi uya bezokhuluma ngani uminister ngowakhona ngale onguye manje onamandla ukuthi am record so angikwazi ukuthi kugabe ngobe tribalism nje vele kungadlala ngathi I think igama lakhe ngudinash also so ukuthi bese jika athini uhlukunyeziwe ngokwehlanga ehlukunyezwa ngubani uyabona indaba ye tribalism le marginalization thina abantu besintwini namanje kuleli lizwe sisathwele nzima umuntu angathi engahlulwa ngale kupolitiki ebese buya adlale ngento ebuhlungu kangaka esibhekane la emihla ngemihla kuleli lizwe athi yena uya marginalizewa ngenxa ye tribalism akekho sengijike umuntu wesintwini o tribalistic akekho even oyiwani
lo ke ngosenator Khalipani Phugeni obesipha imbono yakhe ezimele ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa sokufike kusibanga esikude. Inkampani yamandla kagetsi yalelo lizwe e-Eskom yazise ngempela sonto ukuthi ilizwe seliza kuba kusibanga sika stage 6 okutsho ukuthi amandla kagetsi azaphela kwamahola ayisithupha ngelanga. Lokhu kubangele ukuba umkhokheli welizwe le-South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa alubhekise ekhaya khona bekumele aye emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu.
Umumo wamagetsi kwamanje mubi kakhulu ngoba sesifike ku stage 6 load shedding and akukho ukuthengisa ukuthi isolution ingatholakala ngokushesha. Into zimi kubi kakhulu amakhambi amaningi ngathi kuzobalimaza kakhulu ukusebenza kwakhona ngoba wathole vali amaningi angikhona kumnyama emafemu lapho.
Ubona abantu baphila njani ungathi bayenelisa yini njengoba siyabona nxa siqathanisa leZimbabwe sokuleminyaka eminingi abantu besenelisa ukuphila kungela amandla kagetsi ebuya ngesikhathi esijene.
Ya ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela amagetsi so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazotshala kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba izinto eziningi abazenzayo lapha bazenza ngogetsi kuyaphekwa kuyasetshenzwa kwenziwa kanjalo so ngogetsi akufunakala so amagetsi lepho so impilo sikibe nzima kakhulu ebantwini kakhulu kakhulu ngoba nasemathown phela uthola le nkuni kazikho lapha izinkuni ziyayo zitholakala khona kumele zithengwe kuphuma izimali nakhona le ndawo kuphela le ingabi khona so abantu baphila nzima kakhulu.
Ubona abantu bathini bathi ikwehluleka kukahulumende na
iningi abantu bathi khona i-Eskom njengekhampani ezamagetsi omeli nika abantu amagetsi yengathi yehluleka ukhala ngathi kukhona okunengo ngakhabi kahle abanye bayicaba ukuthi abantu ngaba yisupportethe enziwa ukuhulumende into enziwa ngabomo akusaza kahle kodwa umuno ukhanya ukukhomba ku company amagetsi isikomeli nomeli ukuthi ngayo isebenza kanzima ngoba le answer ukuthi bathi ubona ukuthi ikhathi into ebangela ukuthi kube nje yini abakhulumi nabantu bathi kuphela kwona kuyehlula ukuthi banika abantu gesi opheleleyo plus ngathi kule ndaba yedizili bathi basebenzisa idizili eningi kakhulu phinde kube le ndaba yamalahle futhi into zakhona ziningi nje ezokucasha ngathi kodwa-ke ikwehlula kwekhampani ma ngokubona kwabo
alo-ke ngumnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePretoria. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ingatsha zikahulumende kunye labahuquluzi benotho yibo ababangela ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ezitolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezomtshado omutsha usuqale ukusebenza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ewusayinile ngeviki edluleyo. Phansi kwalomthetho, umuntu engachada okwesintu uyenelisa ukuqhubeka ayichada njalo emthethwandaba we-court. Okwamanje ke sikhangele ezenu lina balaleli bethu lapho elisithumela kona imbiko nge-WhatsApp.
Studio 7 njani Studio 7 hayi thina siyaphila siyabonga izindaba ebisiphethela zona ebisinikeza zona izikhathi zonke nje hayi siyakujabulela lokho isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ezanu PF mina ngiyaxolisa mina ngokuzalwa ngokuzalwa ngisuka kwele Felabusi ngingosibandi sibo ngiqamba igama ngiyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidifenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana nalizwe siyahlupheka kulelana nalizwe kodwa uma bekhuluma uzeza ukuthi bazidifenda bekhuluma amanga amakhulu sibe lokuthi abalala nhlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza abantu bebhizi behluphekelezwe kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu lezi ngatsha zakhe lokhana kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenhlupheko esibhekane endawo lenanalizwe hhayi hayi hayi siza ubuhlungu babulala abantu hhayi asikwazi ukuthi siyophetha kwenjani kulelanalizwe asikwazi ukuthi siyophetha kwenjani kodwa hhayi ngenkosi sizaphila unkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa ngendlela esiphila ngayo kulenanalizwe sesihlupheke kakhulu asazi ukuthi sizophetha kanjani okusihleze kwamanye amazwe sicela usizo bazaze basiqothe sikhona kuleli lizwe labo singakasizo elizweni lethu sihlupheka sihletshwa njengabantu nje iinkokheli zona zizidlela zisuthe emzini azinabantu abazo kodwa uzulu wonke wasezimbabwe ehlupheka ngibe sengisiba lokudana kakhulu labantu abalandela lona ibandla lezanu phe ukuthi imihlupho yonke le esibhekane leka bayiboni kungenxa yani bengayiboni bona bephila njani abanye siyakhelene labo bayahlupheka kodwa umuntu okhona umthole sithi zano ngasazi ukuthi sizophephelaphi bona bakubone sithwele nzima shuwa lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane la kulana lizwe lasezimbabwe iphume izanu p f kulani ndawo ichiyele abanye abazaqondisa ilizwe lasezimbabwe shuwa lizwe lasezimbabwe lilizwe lihle kakhulu lihle silizwe lelanamanje inkokheli hayi hayi sikuzazi inkokheli ezigwela inhliziyo yembi abantwana bakasathane hhayi ngiyabonga ngingabi mude kakhulu hlobo zami
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi liyibambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wenu hhayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlala njalo into ezimbili ye Studio 7 uphindaphinda into eyi-1 hhayi bantu bagidi impanzamiso liba khona vele konke umuntu akulamuntu ngaphambanisiyo. Studio 7 yaso accept ukuthi hayi kebe kuliphutha mpela wonke umuntu lamaphutha. So lingabe selisola ngabe selisola ngani seli sokuyihlala yenza ka Studio 7 hayi akunjalo bantu bazama ukubekezela njalo nalabo abathi imlayezo abayifundwa. Zama ukubekezela abantu banengi laba siwe wedo ofaka umlayezo la. Banengi abantu abafaka umlayezo lapha so linde wakumlayezo uzazofundwe. Sina thi siyayihlala isikhathi ingafunda but accept ukuthi hayi abantu banengi laba ofaka umlayezo la. So abantu engizama ukuthi abantu bakhethe yazama ukulinda zama ukulinda isikhathi nesiningi njalo lengabe lokho lichothoza uStudio 7 iDA uphinda into one khona lo bawukhuluma last week lapha sithi uPrisca Day what zama ukuzibamba wona babo yeah lapho uStudio 7 kasekele hlangothi ukukhipha njengoba zinjalo yeah siyalibonga uStudio 7 liba benjalo basakazi bethu ayisiyabonga
sanibonani uStudio 7 labalandeli baso ngiyezwa abantu bayakhala lapha ngamaChina amaChina kahala power eZimbabwe abantu abale power izano amaChina anikwa ipower izano PF ngizwa ngendaba yeGugurawund badala indaba yeGugurawund ayistopanga namanje sasekhona emathebheleleni mawufuna ukubona hamba amaborder gate wonke la eGwanda eBed Bridge ePlumtree eBatini emaitengwe uyobona ukuthi abafowethu omalayitha bahlukunyezwa kanjani ngamashona hamba ubone ukuthi bahlukunyezwa kanjani bafowethu indaba yeGugurawund isebenza ngendlela eziningi angazi ukuthi abantwana basemathebheleleni bangazikhipha kanjani kulinkinga abaphezu kwayo ngoba lento yinto eyahlelwayo ngoba kwakubulawa umama ezithwele kuthiwa babulala umntwana edizident lake lakubonaphi into enjalo emhlabeni wonke lo aphandle kweza lo PF ayikho enye into ama China ngayenza athatha iorder from kuzano PF
studio 7 linjani hathi nasithwele nzima eZimbabwe ngapha kwezombusazwe abadala emakhaya bethuselwa abathwamele bevotela izanu ngokuthi izanu yiye abagcinayo ukuze bebe ngaka but abadala sebesithi hayi basafuni kathesi kokuthi kuthi-ke bevotela izanu badithe saligcinayo lize liba ngabantu abadala bengaka but kathesi sefunga utshintsha uzama ufona ufana umncane isisi hhayi izanu asisafundi emakhaya sibile abadala sebesithi no abasafuni
vuka njani kustudio 7 ebabeli njalo kuzo zonke indawo abengicela ukubingelela abafowekhumbuzo ukhumbulani undaba uhlele bakhe usisi saziso ubamncane wami umazibisa elupani lapho ekwenjani nomama umamncane namemori lapho eshabulanyana laba ekhaya etsholotsha abakomachudu labonke abakomazibisa entikinjani lonke nabanye abaseshurugwi labo bonke abangaziyo ningabeli njani umzingayo lokhumayo elupani eshabula
Ninjani kwa-Studio 7 nomthakazi wonke omuhle siyabonga ngokuqhubeka lisethulela izindaba ezingathathi uhlangothi kama u-MK ngibuya elupane eshabulanyana kodwa kwamanje ngilapha e-South Africa bengicela nje ukuthi ngithathele lithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023 kumele abantu sivote ngobuningi sivotele i-TPC sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU PF ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lisadisikhathi ozapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-TPC khipheni izanu izanu sifana lenyoka engene endlini inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu sidinga ukukhishwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota next year sikhipha izanu ngoba lalapha e-South Africa asisafuneki ngicabanga ukuthi wonke umuntu
ngitshona njani Studio 7 ngitshona njani hhayi thina siyatshona okhuluma ngusibanda hhayi siyabonga kakhulu inyuzi elisethulela zona into nje ngilokudana okukhulu sibilo kumangalisayo kakhulu ngamatisha kangabantwana besikolo into enzisa ubuhlungu ukuthi esikolo lapha siyabhadala i-school fee abantwana kabafundi and imali ziyafuneka amatisha kaholi asisakwazi ukuthi singabazali babantwana siyenzeni kusidida ingqondo uthola sithuka la ma-teacher lezimali zethu bengafundisa abantwana kade hhayi siyabagcona abantu bakankulunkulu kayisiba balo mlando wakho lokho kuyombuso welizwe lakithi so kuyazihlupha kakhulu-ke into kwangikhona kakhulu ngento zohulumende wezimbabwe siba sisakwazi ukuthi abantwana sibabhadeleke isikhulu finjani lokhu bengafundiswa izimali ziyafuneka sibe and imali zangkhona nazifuneka zifuneka ngama-rans US dollar imali yangkhona kayikho siyazama ngendlela zosisakwa lokuthi abantwana sibangaphi njani ngumomo wenzakala elizweni lasezimbabwe hayi lokhu kusizwe sibuhlungu sidideka ingqondo asisakwazi ukuthini singayiqala ngaphi siyigcine ngaphi lezi ndawo ngabantu bakankulunkulu amatishala basibasole ngomomo behlele ngendlela okwehluleka kukahulumende wethu uyehluleka kakhulu kakhulu kuyehluleka sibili
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kwinombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulandela ukungcwatshwa kwendlovukazi yebhilitane uQueen Elizabeth II izolo iningi lithi selikhangelele ukubona ukuthi indodana yakhe esithethe isikhundla inkosi uKing Charles III izaqhuba njani umsebenzi lokuthi abantu bazamamukela yini njengonina. Ingcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Mqondobanzi Magonya owesizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane usipha umbono wakhe ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Abantu batshengise ukumemukela, batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles. Kodwa ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadwethu yilokho. Imidiya yethu ngapha, intatheli zethu ngapha, emazweni nala entshonalanga, zinika abantu, zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe. Abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo. Esikubonayo, kukhanya abantu bayamemukela uKing Charles. Okubuhlungu nje ukuthi kusobala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezizajumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile. Kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokho. Ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles. Sizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha. Kodwa ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi hayi usebuthethe ubukhosi. Kodwa kuyazakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi, isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi. Yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangele ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam. Kodwa ke hayi esikubonayo okwakathesi sibona abantu abatshengisela ukumemukela singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina abantu sebephonga ukuba khona nje bephuma emgwaqweni bebemukele. Kodwa ake sikunike isikhathi okuyinto kwabo lokho. Ngileqinisa lokuthi akuyikuhlala iviki ezingaki indlovukazi ibekiwe andibana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu. Ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe yiriphabliki bathi bona sebediniwe ngemonarchy. So asazi ukuthi kuzala nkomoni. Ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry lo William kungalobudlelwano bakhona bumunywana sibili. But ke well thina sibafisela inhlanhla, sifisa ukuthi bebe ngabantu ababuyisanayo njengomdeni, bebephile beqhubeke bephila njengomdeni bethandane, njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebe ngabantu abathandanayo abazukulu bakhe kunye labantu bakhe. Ukhumbule ukuthi yena ngakho uPrince Andrew angithi umbonile abanye be uKing Charles uPrince Edward noPrincess Anne kade benxibi izembatho zabo zomsebenzi wombutho. Kodwa uEndrew bamalisile.
Alo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazo yobequxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwele Bhilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7 ntambama.